Abalandeli baka Jesu baqhubeka behlukuluzwa kodwa bayalabemi ekholweni lwabo. UJohane omunye wabafundi baka Jesu laye wayethunjiwe ngokholo lwakhe. Kwelinye lamalanga wabhala incwadi ebhalela emabandleni ngombono ayewubonile ngoJesu. Emboneni wakhe wabona uJesu esithi, "Ungesabi, yimi owayefile, kodwa kathesi sengiphila, njalo ngilamandla phezu kokufa." Wasebona izulu, uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sobukhosi, ngakwesokudla sakhe kuhlezi uJesu. Kwakukhona izigidi zezingilosi, abantu bamasiko onke, abantu bezizwe zonke, labantu bezindimi zonke. Labo bona babedumisa besithi, "Leli liwundlu elazinikelayo njalo lifanele ukudunyiswa lokwamukela inkazimulo yonke." Wasebona lokho okwakuzayenzakala ekupheleni komhlaba. USathane waphakamisa ibutho lakhe elikhulu elalihlose ukulwa labalandeli bakaJesu. Kodwa lalingasoze laphumelela ngoba amandla kaNkulunkulu ayezalehlula. USathane waphoselwa emlilweni ongacitshiyo lapho ayezahlupheka khona kuze kube laphakade. UNkulunkulu wayeza kwahlulela bonke abantu abake baphila emhlabeni. Labo abalandela uJesu, amabizo abo ayezatholakala elotshiwe egwalweni lokuphila. Labo bona babezaphila impilo engapheliyo. Labo abalamabizo ayengasozatholakale elotshiwe egwalweni lokuphila babezaphoselwa emlilweni ongacitshiyo. Kuza kuba khona izulu elitsha lomhlaba omutsha. Labo abalamabizo azatholakala elotshiwe egwalweni lokuphila baza kuhlala loNkulunkulu bedumisa, bebona ubuso bukaNkulunkulu ngokungapheliyo. Akusoze kube khona ilanga ngoba yena eyikukhanya. Akusoze kube khona ukufa. Akusoze kube khona ukudana. Akusoze kube khona umkhuhlane. Akusoze kube khona ukugula. Akusoze kube khona okubi. Lesono kasisoze savunyelwa kuleyo ndawo. Kuza kuba khona umfula ogeleza usukela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu. Umfula lo uzabe ugeleza amanzi empilo. Kanti nganxa zonke kuzabe kukhona isihlahla sempilo. Iloba ngubani uza kuvunyelwa ukukha kulesi sithelo, ingabe ukunatha lawa manzi. UJesu wasesithi, "Mina ngisiqalo lesiphetho, lo oza masinyane."